Kanti Gandhi, Nomzana Gandhi, udlakela lolo lokhulunywa ngalo kukhulunywa ngodlakela sokuphela lukhetho kube kusenzwa kukhankaswa kudinga amavoti bekungakhulunywa ngodlakela. Kanti simpumela yokhetho siphumile abantu sebekhuluma ngodlakela. Hayi lokho Gandhi ingoma yabantu laba eyasuku zonke, ingoma yabo yasuku zonke, vele ingoma yabo ngeyasuku zonke. Kumele siyijayele ingoma yabo ukuthi bahlezi bekhala, ikakhulu lapho balahlekelwe khona bahlezi bekhala, bengadobha kukodwa laphana, hayi bagijima bathabe sibi babe bahle bebe njana. Laba abangaphumelelanga khona bayakhala laba bantu. Ingoma yabo yasuku zonke le.
Manje ngokubona kwakho kuyatshengisa na ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luzaphuma luyikhonoko esikubone kwenzakala egogo?
Kuyajabulisa kakhulu Gandhi ukuthi ibandla lethu leZANU PF liwinile ukhetho egogwe. Kuthi kuma by elections lana adlulayo ibandla leZANU PF lagaina ama seats esiye kudalele le parliament. Ngokunjalo kuyatshengisa ukuthi phambili lapho esiya khona lakho kuza kuba kuhle njengakhonoko esekubonayo. Mhlawumbe kube ngcono futhi kakhulu ngoba ibandla lethu libhizi kathesi lilungiselela ukhetho. Okumangali okuqakatheke kakhulu yikho khona ukuthi kulungiselelwa ukhetho ngendlela balulekileyo kakhulu ngokuqhakatheke kakhulu ukuthi ibandla lewine ukhetho lolu ngosisindo sibili esikhulu kakhulu. Kuhle kutshengise laba bantu abangaphandle izitha zethu ukuthi hayi ibandla leli yilo elalwela ukuletha ukuzivusa elizweni lethu leZimbabwe. Ngokunjalo kutshengisa khona okuzalandela okuzayo kumnyaka ozayo.
Ungasitshela ukuthi lina njengebandla lithini ngalokhu okukhulunywe ngabanye laba abe-CCC besithi lina libe lisebenzisa into ezinjengemali uthenga abantu lokunye okunjalo?
Ngiyathaba Gandhi kade suzuphendulile ukuthi abantu laba be-CCC laba omakhala bengachaywanga lakati anje kade sibekhuluma ngokuthi abantu ade bethengwa kuthengwa amavoti kwenzwani. Lapha sokuyangisa lokho kunye ngoba sokutshengisa ukuthi abantu laba ngabantu abangafuni ukuvuma ukuthi bayehlulekile, abantu abangavuma ukuvuma ukuthi abatholanga lutho. Ngokunjalo nxa sibekade baqale bethi akulodlame kade sibephinde njalo bethi bona abantu bebethengwa ivote buying le bakhuluma ngayo. Hayi abantu laba ngathi nxa usuhlanganisa okubili idobi lochago lani konke lokwana kusadleke okuyinto kwakho. Kusadleke hayi lawo nje ambontu uyakudla uyakwanisa ukuthi ukudle kolo kuyinto abakukhiphayo. Sokutshengisa nje ukuthi vele ngabantu abaphonga ukukhuluma nje ngokuthi bazama ukuthi batshelele abantu eceleni, baluduhisa abantu, babatshele ukuthi kukhona okungcono ngabo. Akulalutho vele ingoma yabo yasuku zonke abayigidayo bengasela baqhakezele.